uqalisa at 350 nxa sikukhangele kahle kahle umuntu of course umzimba uyabe usaqiniqinila ngisho so kuba iadvantage ngisho kwesinye isikhathi ukuqalisa ye umuntu isiphansi kakhulu sithi kubo 200 and below kwesinye isikhathi omunye umuntu ugcina engasathola ukuthi uhlama philizi kumbe semhlukuluza kumbe nxa isilolo kakhulu ngathi yabonthi ngumuthi lwana lawo ugcina unjani usungani sihlukumeza abanye abantu kumbe ugcina sudala ukufa ngoba singakhangela esikhathini esidlulileyo abantu bonke about below 200 bekuphiwa ostaranez 40 but kwagcina kuyehliswa kwathiwa wonke umuntu kube ngubani kube ngu 30 kusho ukuthi amaphili lana ayelamandla kwabanye abantu kumbe uvikelwa busulo so ikho ngithi hayi nxase ku 200 kwesinye isikhathi iba le kuba yi-disadvantage kwabanye abantu immune system yabo isilo but at 350 umzimba yabo ungani usaqiniqinile and kuba fast la ukuthi uphike and then i-life iyaqhubeka
nje njengomuntu olwela abantu abaphila legcikwane lengculaza njalo osoka kwasebenza labo isikhathi eside uyawubona umahluko na kwele Zimbabwe
awu bakithi lapho ufakaza ngiqinile ngoba nxa ngikhangela abaningi baqinile and sebekuyelile abanye emsebenzini sokulokutshintsha izini ku-community engakabi khona aphilize eqalisa of course sasibona i-death rate engani iba high khathesi kungapha kithi ngapha emaphilizini esinatha amaphilizi i-death rate isiyehlile kancane sikhanya sokule improvement
abantu lokhu behamba ukuthi bayehlola igazi ukwenzela ukuthi belatshwe kuseselesikhathi
kwakathesi nxa mina ngiyikhangele khanya ngathi abantu imfundiso seyangena ngoba sesandlula isikhathi sokuthi sibe siyenza ama-workshop sikhuluma ngakho sokukhona yonke indawo abantwana lawo bayafundiswa ngakho abantu sebafunda sebekunanzelele sebebonile kithi sizibonele kibo ukuthi ha kanti nxa ungaphumela egcekeni ukwenze masinya uziphilela nje kahle kathemba izindaba lawo abatestayo mbona la manani abo sibili abantu abuya bezotestwa mbonani aphezulu.